idolobho lakobulawayo lidolobheni lalilayo. Ngiyathemba siqala le project kwaba ne-stakeholder consultation. Amanye ama-residents association ayikhona njalo babekhona ku-discuss ukuthi project le ilethwa ngubani, yiwapha ama-partners bavela ngaphi njalo lokuthi i-charge yayo yimalini. I-consultation le yayenzwa. Sasuka lapha futhi kwaba lenye consultation esasibizwe khona ama-residents association, i-progressive residents association on their premises, zahamba sayachazisa njalo i-project isifikile. Saphinda lapha futhi saba nama-adverts ayeseredweni lama-flyers lesenjeyile that pursued extensively.
Kukhanya izakhamizi zikhonona ikakhulu ngodaba lwemali okumele ikhokhelwe umuntu nxa ephaka. Ikhansilisi isenzeni ukuthi ilungisise lolu daba lezakhamizi?
Sathi saqala silama parking zones maybe amabili. Sathi sizaba le 30-minute parking zone le 1-hour parking zone. Abantu bakhula ukuthi hayi i 30 minutes ngani njani iyadula. Sasesikhupha i 30 minutes sasesifaka i-1 hour idollar for an hour. Sahlala futhi njalo abantu bekhuluma bathi hayi idollar for an hour ngoba ibicharge uthi for a specific day lapho uphake khona yikho kade usebenzisa khona i-1 hour leyana. Uthi sihlale kwesesikhathi umuntu yabe sephake for a few minutes ezofana ukuthi emove to the next bay. So basi besithi hayi akulula ukuthi umuntu ebehamba ethenga ama-hour but nxa ungaphaka 5 minutes indawo 10 minutes kwenye indawo within that 1 hour idola yakho iyaba ivalid. Konke lokhu sakulalela sakutshintsha njengekhansili. Besesikhangela futhi njalo ukuthi imali esiyichajayo iyafanana wonke amadolobho eHarare, eGweru, it's $1 an hour. But koBulawayo sithi hayi asiyenelisi.
Enye yensolo ekhulunywa izakhamizi zakoBulawayo yinsolo yokuthi kule nkohlakalo engabe yenzeka ukuthi inkampani le iphiwe ikontraha le eye-parking. Angazi ukuthi lina lithini ngakho njengekhansili.
Ngithemba besilalele njengekhansili besokusithi indaba yepetition. Ngabe siyikhansili engalaleliyo ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa sakhuluma konke okwakuraisiwe. Mhlawumbe abantu bazonda ukuthi asikhulumanga khona okade befuna ukukuzwa. But ukukhulunywa ipetition yakhuluma ukuthi iproject le ivela ngaphi, how was it awarded. Njalo siloke sizwa abantu besithi hayi bona bale-information ukuthi bayakwazi ukuthi itender le yahamba njani. Esekucelayo bakithi asihambenini ku-anti-corruption commission siyekhuluma sibatshengise evidence indawo le investigate ngoba lathi njengekhansili siyafisa ukuthi investigate.